Kuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 13 lwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics. Kade sabatshela bona labantu abeku army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba lingene kwezimbuto, umbuto kawulani lepolitics.
Ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu sikhathazela ngangapha kobulawayo eMathaveni North and South, lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje. Ikhomishini yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.3 million.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council babe lombuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza, i-BP, i-diabetes leminye.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla, ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uChiwenga uphinde wasola kakhulu amalunga ezanu PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe, bona abangamalunga eqembu le-G40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuzanu PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebe khona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla lezanu PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakuzanu PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa, njalo uthi into engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into esobala newethi ukuthi ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics. Kade sabatshela bona labantu abeku army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba lingene kwezimbuto, umbuto kawulani lepolitics. Kati kusukela ngo-1981 i-army ingenela kweze politics kubulawa abantu eMathebeleland kwakuyi-army iGugurahundi was a 50th brigade of the Zimbabwe National Army. Sithi thina bavele baqhasubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondananga nabo. Angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko i-development naleyo. Isikhathi sonke lethu zami thina eMathebeleland for instance akasiboni i-development since 1980. Kuyamangalisa kathi ukuthi athena kakula development, kakula msebenzi, kakhulume zonke izinto ezizakala ezimbi, akhulume lokuthi abantu babulawa izana, kakukhulume, akhulume lobusele obukhona ukuthi laye waye ngomunye wakhona, kabakhuluma ngokudilizwa kwamapulazi, akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa amapulazi, i-army yangene, kakhulume zonke izinto ezimbi, athi ukuthi yaxolisa ebantwini beZimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho. Abethu sithi ukuthi kumele ukuthi i-army yehlukanise nezana u-PF ngoba into embi yingale ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla. Gasila indlela ukuthi sithi ami kayehlukanise lezano pia.
Umgabena ubona eyiphatha njani lindaba?
La ngakula nto angayenza mhlambe angakwenza ukuthi ambophe. Ngaye lesibindi senise ase abantu sokubula ukuthi Mathebeleland ngambophe lo muntu sibone.
Bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela na?
Ye kuyenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo lo wafohlayo. Ongomunye lawo isikhiwi balwela isigebengu esabulala abantu eMathebeleland. Yinto abayenzayo basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwela izifiso zomuntu esingathi nayo political ambitions zikamnangagwa yizo ezijovayo la ngomthetho obamele ukuthi abotshwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu, indoda ekhanya ilamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle. Kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabango yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa uMujuru, yenziwa uMnangagwa, loba engathanga kufaka isobala kodwa engibona mina.
Abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla leZANU PF. Abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe. Yena uMgabe ubona ekuthatha njani lokho?
Vele phela njengoba ngithile ukuthi nxa ungazu ukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labo khasikule labo jata malokhrisi Mgabe ngoba vele yena wavele wathi yena kudala ukuthi uba nomongameli i-state jacket. So nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sebentshontshe i-revolution utsho vele bona utsho ukuthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sekukhanya umbuso esiqondane labantu abangayanga empini. Ye i-national army yafanele ingenele embusweni kodwa nikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu indoda mayikhulume ekucabangayo.
Abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ukuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe. Ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela?
Yabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulokhu yiqiniso okuthize ngoba siyazi phela umama yena uFirstlady wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga wayevele wathi yena nxa liphuma ukuthi lingidubele makilingidubele eqondane laye. So ukutho ukuthi i-contract yakhe lani yayivele ikhona ethi yakhona iza-expire ayimkhole ukuthi iza-renewa seqondane loku-retire lapha ngoba babevele bethilwe ababuyisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye. Hhatshi lapha vele iqondane lo mama lo wababusayo ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isithi ibisipalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhla ka 16 kulenyanga liye phela ngompalakazi mhla ka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abaningi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSeni Spanda.
Bona ngani lolu hlelo lukhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota ikakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo leMathaven North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina iVEC kumele ukuthi ikhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yiZEC okungenza abantu babhalise ngobunengi?
Okokuqala ngizakhuluma ngalokuthina esikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngaphe ngathi ngama-affidavits. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona awezek labo babe khona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphume labantu bakhe bezama ukuregister. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona iZEC ngibona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathendabo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo eziyabe vele sezilabantu kumbe indawo eyabe vele ibuthene abantu bababaningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho iZEC ebeke khona ongalabantu abaningi kwenze isikhathi ngabe kuyizikolo sizande ezikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSeni Spanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe Biometric Voter Registration iBVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni okhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu leVictory siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lweBVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezikulomhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philemon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Entalale abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusenziwa i-registration yonayo abantu kuthiwa khona bhalisane ama-phone number sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwane kuthiwa khona mhlawumbe usiyavota siyaba sibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga wena uvotela ubani. So ikwethusela kunye khona kokukhathazana.
unkosazana Juliet Noni oleminyaka kuzalwa ngamathuma esikhombisa uvumelane lo Noni esithi udubo lodlakela luvame lapho kuyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Uyabona lapho kuto imana konde vela kumanyama wathi sabayalile ukuthi thina sosichana ngoba vela kusincedile. Lakatesa kusincedi kuzo lakisi kwavota imisebenzi abantwana kavana abantwana lokhu isiyegula thina siyavota ukuthi silungiseni zveleti asivoteli ukuthi sibulaleni makhelwane iko sikhangelele ukuthi abantu kumele sibe machwadi ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso iyangayo.
Imbongo Unqindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi njalo eNtalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxegana ngezombusazwe.
Sizwe sithoniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlwanga ngasiwuvota. Okunye engifisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengethuselani bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqubekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluzayo kumbe okwethuselayo.
Unkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Na hayi besingakalwa nje lokhu kangako sazi nje kweminyaka yonke idlule kodwa kwanamhla besingaka kwemodeli khona bezokutshela ngayo.
Unkosazana Siza Lobuhle Moyo owe Victory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi ningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information nge-BVR ngoba even u-phase 3 eqalisa izekhi zafika khona ngale kodwa iswele ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission izek zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama komhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuchiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abohlangothi lweNational AIDS Council babelombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza, iBP, idiabetes leminye. Umcimbi lo obuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Umnumzana Kenneth Ncube owe National AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu owe World AIDS Day oza kuba khona mhla ka 1 Mpalakazi.
Yithi esiqoqa umdlalo lo owe Musical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelane lempilo yabo.
Umqondisi weNAC wobulawayo unkosikazi Natranyati uthe uzulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV, siyananzela ukuthi ibulawayo i-HIV prevalence okwakhathesi ku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So, omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo ukuze bezivikele. njalo siyananzelela ukuthi i-society yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku National AIDS Council Musical Gala ethagetha abantwana abale 16 to 25 years issues of HIV and AIDS, pushing them to access ama sexual reproductive health services. So Tina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu nje njane zakhulayo mayelana nomkhuhlane weAIDS. And njalo futhi as a performing artist siya yenza umdlalo wedrama ofundisa okhuthaza abantwana ukubana bevale bengavuli, because i theme yalonyaka iHIV and AIDS well it's a commemoration it khona closing the tape to new HIV infections. So zenza umdlalo o 10 minutes okhuthaza intsha yakhulu amantombazana ukubana beziphathe kanjani beqaphele izilo ezikhona emhlabeni ezingabaqeda ubunjalo babo. So ike sikwenza njengeviki namhlanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts iEASA umnumzana Innocent Dube uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi.
Abantu bakhangelele kithi njengabantu abakhuthaza into yesizwe. Yikho ke zathola ukuthi njengama-artists kumbe ngithabadlali siqakathekile.
Uphenyo olukhitshwe inhlanganiso ye-UNAIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababambe imikhuhlane kutsha. Kwaba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe libutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZANU PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bekuhlelo oluphuma kuebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ai, kunzima Dube ngani. But ukhanya ngazani vele isingiyomdeni leya. Hayi. Bazama ukwenzela uGrace Stulo lapha.
Kodwa ke anti ke uNkosikazi Grace Mgabe ungani uG40. So ke utshiwe nga uthi khona kungani kwenzakala ungani kakufuni. Lamba socha seme madlongwane.
Hayi, ubona ngazani nxa kungaba njalo. Kungaba ngcono yekela bekulungise bona bodwa khona ngayo.
Ukuthi bangakulungisa sebeni
nxa bevele kutshana bebethayane, cause ngoba lapho ungazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la, cause indlela umnanga wakhutshwa ngayo la engazwisiseki, but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma labo bonke abe-team lacost yonke yabona.
Sebefuna ukutshayikhu kumbe bafuna ukwenzani? Ngizothoseni lo moyo lapha ecingweni.
Ya, abangenele kuye kulungi iZimbabwe ngana ayisela mthetho. iZANU PF isenza ngendlela efisa ngayo.
So wena uthi kuthweni mnumzana?
Mina mbonano othingo nxa zingangenela something ngenzakala etend. Kungaba le respect kumaphatlayo kusayo la elizweni.
Kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khona.
Bangangenela pho ukukontrola nothi uthi ibutho libusi lize. Ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi. Like ukubona kwamanye amazwe akuswa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Chris Nleya belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Kwezemidlalo ababengabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto njalo ophelezi ngutshikilo bhanqa 2-2 osengumqeqeshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu utshayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lethu lonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubhela. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengoba ubona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana naleyi lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalele leBarcelona uRonald Kitiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo lethemba elokuba labantu ababukele lo mdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sipholisile njengoba kade ngithe sizodlala ama-legends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyile babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade silidlala. Lokho engikwenza lokho akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreate lama-tens yikho engikukwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu layele ndazo osengumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Haumine ubeka ithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo angempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Singumuntu webhora ibhora alipheli emuntwini, yabe usuphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lo mdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City ilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besidlisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khonale kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuZANU PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlayana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. IZEC isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilani.
lontunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.